go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 andlela 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje umthetho ndaba ophezulu we High Court unqume ukuba umsekeli kamongameli uretired General Constantine Chivenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mubayiwa Chivenga. Namhlanje lusuku lokugcina lokuthi abebandla lama-democracy bethulele idale lesenethi izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump wele Melika asuswe esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms our confidence in the judiciary.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini weNtumbane kobulawayo owethule idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi Last Number. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla eliphikisayo leZimbabwe African People's Union ZAPU bakhala labemoli kamnumzana Alfred George Bango wesontala eMatobo engizansi emandebeleni ongomunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra ehamba ngegama lokuthi Truman Mabena obophe ngolwesihlanu olwedluleyo. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abebandla lezapho balahlekelwe ngelinye lamaqhawe alo ngokubhubha kukamuyi umnumzana Alfred George Bango owazalelwa eMatobo ngomnyaka ka-1946 ubhubhe mhla ka-17 Zibandlela njalo ukhangelelwe ukubekwa ngomgqibelo kibo lapho adabuka khona esontala. Uyise omncane umnumzana Augustine Dube uchaza ngembali kamuyi.
Ngumuntu osuke lapha esempini ngo-1977. Kuyikuthi ngaphambilini ngumuntu esakhula sonke ezelwe ngo-1946. Ngo-1965 to 1975 wayengu-organizing and recruiting eselizapho. Ngo-1977 wasuke wayeZambia vayabona waba ngumuntu wafikela eNampundu Trust Camp. Esuke lapho-ke 1997 ngo-October waya eLibya esiya for commanding. Then wabuyela futhi eZambia elabanye ababelayo khona le ku-training basebehlanganiswa nomkhonto wesizwe. Ngo-1978 wasethunyezelwa eMoscow kwenza i-military training. Then wabuya futhi eZambia eLusaka and wasesiya eChinyunyu military camp for artillery and big guns training. Ngo-79 wasesiya eSalisbury evele Zambia wasesiwa eBinga lapho ayesuka esiba ngumuntu ekhangela 65. Kusapho-ke waba ngumuntu oba integrated ku-National Army. Then liaison officer lapho e-St. Paul's eLupane Brunaberg ezezani lakobulawayo. Ojoyina i-National Army ngo-1981. Then wasesiwa eGuinea Fowl eGweru esisiba kwi-integrated army. And then kusilapho waba ngumuntu wasebenza ku-National Army wasesiba ngu-sergeant eMaswingo. And then wasethunyezelwa esikolo se-infantry kulaphakathi sebenzile khona and waseposte futhi elwenzi still lapha isikhathi eside and he was later posted AK-6 waritha ngo-1995.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebelelani South umnumzana Matthew Sibanda uchaze uDube njengendoda emadodeni esithi balahlekelwe kakhulu hashi njengebandla kuphela kodwa njengesizwe.
Silusizi ngokomrade ubaba uAlfred Bango. Alfred George Bango liqhawe lethe likhule lakhulula ilizwe leli lilibutho lenkululeko under Zipra Forces.
Ubango uthiye abantwana abazukulu lezizukulwane abantu babuthene emzini wakhe esontala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Namhla lusuku lokugcina lokuthi abebandla lamademocrats bethulele idale lesenate izizathu zokuthi kungani befuna ukuthi umongameli Donald Trump welemelika asuswe esikhundleni ngohlelo lweimpeachment. Abebandla lamaRepublicans bazaphikisa okwethulwe ngamademocrats kusukela kusasa loba nje uTrump efuna kwenziwe kusukisela ngumvulo. AmaDemocrats bethesa uTrump umlando wokuchaphaza ihofisi kamongameli lokuvimba ukubana kwethule ubufakazi bokuthi wamisa uncedo lwezikhali okwakumele luqondiswe kwele Ukraine. Bathi kumele asuswe esikhundleni ngoba wayefuna ukuphendla indlela yokunqoba umnumzana Joe Biden akhangelele ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weMelika olwenziwa lonyaka. AmaRepublicans kanye lamagqwetha kaTrump bathi icala eletheswa umongameli lenziwa yikuba wanqoba kukhetho luka-2016. Asebeke bathoniswa ngenjongo yokuba susa esikhundleni phansi kwe-impeachment babalisa umongameli Richard Nixon, umongameli Andrew Johnson, loBill Clinton. Ukuze sihlaziye okwenzakala khona manje edale leSenate, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo oyingcwethi yecubungula izombusazwe.
Kona kunzima ama Republican I think i-partisan politics isinkulu kakhulu sekunzima for umuntu even ebona into wrong ngoba liqembu lakhe, so kunzima ukuthi achintshe umbono or a support. So ama Republican amaningi athi well shares ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle, kodwa asibone ngathi enough ukuthi angakhishwa umsebenzi. So yeah, azamile ama Democrat I think ikakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuphila to i-public abayibona abazovota kukhetho luzayo. So I think most of direction enkulu kengxoxo yabo i-debate yabo isidirectwe to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalaye khona manje akusumuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungeleyo ukuba ngupresident.
Ye, kodwa ke nxa ungumuntu sibili ulalele okwethulwe ngama-democrats ungathi ke kutshayileni enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la.
Yeah, I think masiye eqinisweni ma ukuthi ungumuntu othanda iqiniso. I think kuchayile emphizweni kucacile ngoba bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi no into efana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu, ayivumi ukuthi usebenzise i-office yakho ukuthi uzi-enrich or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya office. So bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi uTrump usebenzisa amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abonakale ngcono ukukhetho luzayo ezikhuluma kabi ngoBiden onguye omphozayo to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe e-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi indaba yabo bayibekile yacaca, sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.
Lo ke bekungumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 eseWashington DC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7, futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umthetho ndaba waphezulu owe High Court unqume ukubana umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga abuyisele ingane ezintathu abesala lazo kunina uMary Mbaye wa Chiwenga phakathi kwamahola angamashumi amabili lane. kwethule lesizinqomo kulandelwa umthetho othi abantwana abangaphansi kweminyaka elishumi lasishiyagalombili bahlala lo nina lapho umtshato uqunywa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula lesi sinqumo, umahluli uJustice Christopher Dube Banda uthi phezu kwalokho uthi Wenga akangavimbeli unina wabantwana bakhe ukuhlala emzini wabo waseBorodel lapho okulekheli ayibhalisa edale njengezinye zendingeko edabeni lwakhe lokuthi avunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ipayi. Okwenziwa nguChiwenga ngaphambilini idale likuchaze njengokwephula umthetho njengoba waxotsha unkosikazi kungela ncwadi yedale eyayimvumela ukukwenza lokho. Umahluli unqume njalo ukuba mayibuyiselwe impahla eyathathwa endaweni yamabhizimusi kaMary Chiwenga ye-Orchid Gardens eseDomboshaba kanye lemota ezintathu ayezithathelwe. Elinye lamagqwetha eHarare u-advocate Kudzai Kadzere utshele lomsakazi wokuba siyajabulisa kakhulu lesi sinqumo sikamahluli uBanda.
This is a very welcome judgment in the sense that it reaffirms
Siziyamukele kakhulu lesi sinqumo ngoba sisibonisa ukuthi silakho ukuwathemba amadala ethu ukuthi akulani ukuthi ulamandla anganani. Umthetho ngumthetho kumele usetshenziswe njengoba uyiwo. Sisibonisa njalo ukuba amadale engasetshenziswa ukulwela amalungelo alabo abangenamandla okuzilwela,
which is the supreme law of the country.
UMary Chiwenga yena ubefuna idale linqume ukuthi uChiwenga abuyisele abantwana phakathi kwamahola amabili. UMary Chiwenga ubemelwe nguTaona Nyamakura kuthi uretired General Chiwenga yena ubemelwe nguadvocate Louis Uriri. Kusenjalo igqwetha likaChiwenga uadvocate Uriri uthi usekhweze udaba lwakhe lokuphikisa lesi sinqumo seHigh Court edale laphezulu ele Supreme Court. Kodwa igqwetha likaMary uNyamakura uthi alibamangalisi leli nyathelo likaChiwenga ethi labo bazokhweza edale linye udaba lokuthi kulandelwe ngokugcweleyo okunqunywe yiHigh Court. Ngakolunye udaba uhulumende lezisebenzi zakhe behluleke ukuvumelana edabeni lokwengezelela iholo lezisebenzi ezikumanyano we-Apex Council. Lokho kuphume ngemva komhlangano obekhona phakathi kwezisebenzi lohulumende ngaphansi kwe-National Joint Negotiating Forum owenzelwe emahofisini eKagubi lamhla eHarare. Umgcini sihlalo we-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander uthi lanxa uhulumende abuye lesilinganiso esingcono kulesakuqala lokhu bengasamukeli. Akasatshongo ukuthi uhulumende ukhuphuke waze wayafika kusibanga siphi. Unkosikazi Alexander uthi uhulumende ukhala ngemali ukuthi akalayo bona nganxanye besithi isebenzi kasanelisi ukuphila ngenxa yeholo elingeneli indleko zabo. Abe-Apex baveze ukuba khona kuza kwenziwa njalo omunye umhlangano lohulumende ngomvulo kuviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lenga kosha uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 PM siya ngo 9 ntambama. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwempuphu elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika uMnumzana Mike Pence uhlangane lomkhokheli wenkonzo yamakhatholike uPope Francis esigodlweni sakhe eseVatican, lapho athe imuli yakhe ijabule kakhulu ukutholiswa ithuba lokubonana loPope njengoba iningi layo lingamakholwa esikatolike lanxa yena esekhonza kuma-evangelicals. Uqhamuka komkhuhlane wesifundo sekholela kwe-DRC besatshela ukuba kungahlasela inkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezisenkambeni yamasisi esigabeni sanginyakatho esekhivu. Umqeqetshi omusha weqembu elimela yele South Africa emdlalweni we-rugby uJake Menamaba uthi okwamanje bazoqakathekisa ukuqinisa leli qembu ukuze liqhubeke lidlala okwezinga laphezulu ngemva kokuphakamisa inkezo yamazwe omhlaba eye-World Cup. Uhulumende uthi ukusilela kwempuphu yelizweni kuzabanga neno ngoba usebumbe ikomiti ye task force elomlando ukubona ukuthi impupho ithengiswa ngemfanelo njalo ayisiwa emkambo omnyama. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekai Nzenza othe itask force le ikhokhelwa umkhokheli wakhe umnumzana Raj Modi. Umhulumende uthi ubhadala abagaya impupho imali yama-subsidies bengaqala befakaze ukuthi ngempela bathengisele impupho lanxa bengazithengela umumbo e-GMB kumankampani azimeleyo kumbe kwamanye amazwe. Uhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Uhulumende lo imvama ulenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziqhwabitheke, kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekuphezeni lezo zinqumo abelazo kube lenkingi. Nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza, kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusenzela ukuthi uhulumende kuyalezinto ezinhle kakhulu njengembono, kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona. Yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe.
Kambe khona okungehlula kuyini, njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza le nhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association, uyabe sebenza le-GMB labanye, ingxaki iba ngaphi lapho?
Kati vele ingxaki kahulumende ezinto zakhe zisilela ngaphi? Zisilela ekuthini ziyakhulunywa banjengomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana kakulalutho. Kuza kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayithambulayo leyo mpupho bayithengisa ngenhlengo ephezulu ey'ndaweni ezithize. Engathi siyakubona sakubona emapulazi, siyakubona lapha ezenziwayo, siyakubona ukuthi akunahlelo lukahulumende lokwaphuma sibili lwaphuma lapha kuya. Lanxa izongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampisi, kodwa ngokwazi kwekulohulumende kunabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe kuthanga oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza, kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqalisa ukuthi bona bazikhaphulele abantu bengazuzi lutho.
Siyabona njalo ukuthi okhokhela i-task force ngumnumzana Raj Modi isiphatha amandla sikahulumende layo ngusomabhizimusi.
Kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayili ungahamba koBulawayo ezitolo zakhe emasupermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-America nangerandi. Ungabuza abakoBulawayo bazakutshela iqiniso lona lelo, kuthiwa sisebenzise idola leZimbabwe. Yena ayethengisa utshwala lokunye kuthengisa athi kuwode nge-forex ngabe uzathengisa nge-forex. Angithi khona kuyatshengisela ukuthi layi vele kamangawaqonda entweni lezi. Kanti vele khona kufakelwani umphathi ntambo kwehlulani ukuthi kuthathe nje abantu abayibo abazizubo lokuswela impuku. Ungadingi abantu abangasweliyo, yikuhleka abantu lokungenyindlela.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi yecubungula ezombusazwe limzwe lapho exoxa losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Modi ngalolu daba, kodwa unkosikazi Nzenza uthi ugatsha lwakhe luzasebenza le nhlanganiso yabasomabhizimusi e-Confederation of Retailers Association, i-GMB, labanye abaphatheke udaba lokwabiwa kwempupho, ama-stakeholders, ukubona ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje, kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala, kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-Studio 7.
Imuli yombalisi wesikolo seNjube High School obulawayo umnumzana Brian Mutsiba ubikwa ihlukuluzwa ngamapholisa ensitha kulandela ukutshengisela okwenziwe ngabantwana balesi sikolo ngomvulo. Abantwana bedlula ikhulu bangene emgwaqweni batshengisela bethwele iflegi yelizwe lomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa behlabela
Ingoma ethi into eyenzayo siyayizonda. Umtsiba obaleke elizweni ngemva kokutshengisela lokho. Utshele iStudio 7 ukuthi ubaleke elizweni ngoba ubesedingwa ngabantu abangaqondakaliyo, hatshi amapholisa nje kuphela. Amapholisa abiwa siye emzini wangakibo ehlukuluza izihlobo zakhe besithi zichaze ukuthi waya ngaphi. Asenelisanga ukuxoxa lezihlobo zakhe, kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngodaba lolo.
Well, okuyiqiniso ukuthi eZimbabwe abantwana balamalungelo abo. Owesibili njalo abantwana ummo lowo xa abazali belobunzima bayakunanzela, abazali babasebenzi bayakunanzela futhi abantwana ukuthi abazali abasebenza imali abayihola iyindawo. Ngokunjalo-ke abantwana kwesikhathi bahambe ezikolo bayaxotshwa, abantwana bayehluleka lokudla, abazali bayehluleka lokubathekela amabhuku, abazali baye bale zikweleti ezikolo ukuthi abantwana baye bayehluleka unika ama-results. So-ke into leyana yenziwe abantwana benziwe ngibona ungathi ivula abantu amehlo ukuthi abantu bananzele ukuthi uhlupho lwelo esikhuluma ngalo solugabhele ngale kwakhona ukuthi abantwana bayananzela kulo hlupho. And then le qiniso lokuthi okwenzeke lwabana abantwana, izakhamizi yathi ukuthi engxenye lohulumende nxa elalela uzavula indlela laye labona ukuthi ndazima kakuhle, abona ukuthi siyohlupho lapha eZimbabwe. Ngoba abantwana njalo njengoba besitshela ukuthi le mfundo yakhona ayisaqedakali ngoba othitsha ngenxa yendlala abalayo ukuthi bahole imali engatho lutho, abantwana bayakunazelela ezikolo abasafunda ukuya ngawuthi abayakudlalela. So-ke kushitho ukuthi umntwana ekupheleni komnyaka kuyathi ufeyile, kanti umntwana ufeyile nothi ukuthi yena-ke nelise ngenxa yokuthi vele asathosha izifundo ezeneleyo ngenxa yokuthi thina imfunda yethu esikhathi i-education system yele confusion. So-ke abantwana bona abakwenzileyo akulanto abayonileyo, nxa sihlakaniphile nje uhulumende nxa ehlakaniphile dathi abazali ihlakaniphile, unid to engage uhulumende ukuthi kalungise uhlupho olukhona ezibabo.
Kanti pho manje abantu abathi bona abantwana laba abasetshenzisiwe njalo imbi into eyenzakeleyo ungathini ngabo?
Isikhathi esiningi nxa ungenza ulutho nje abantu abangabantwana, normally umntwana uthiwa akahambi manga and ngabantu ababekela iqiniso lokuthi bethu abantwana basetshenzi besetshenziswa ngubani abantwana bezivela ishupho lwakhona. Ngibona ngathi labo ngabantu abezama ukuthi indaba leZimbabwe le-education esikhuluma ngayo elesizwe ezikhwela zonke insuku amatiya bengafundisi abantwana befeyila bafuna ukuthi bayi-downplay. Kodwa kuyiqiniso ukuthi nxa sibili besisima emaqinisweni singabantu abaqotho singabazali abacabangayo silohulumende laye oseriously ngabantu ababusayo befana indaba yanenjube uhulumende sibilaka ibano ngokuqotho angakhangeli injube kuphela ahlalungise indaba yonke ye-education kwenzela ukuthi kubona abantu abantwana baphatha kuhle.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekoBulawayo. Zonke indlela ziqonda enkundleni yeBaba Shows kulimpela viki lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu omdlalo wenguqu emele ilizwe leZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Sasa ngomgcibelo iqembu le-FC Platinum lizemukela iqembu le-Al Hilal elakweleSudan enkundleni eBaba Fields emdlalweni walo wesihlanu wesigaba sezibaya kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Iqembu le-FC Platinum lilomklomelo wodwa kuphela njalo yileyelijenye yamanye kwisibaya sika-Group B. Isimo lesi sitsho ukuba iqembu leli kaliselawo amathuba okudlulela kwisigaba esilandelayo esomncintiswano. Kodwa umqeqetshi walo omutsha u-Hendrikus Peter de Jong uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe linqobe okwakuqala selokhu laqala ukudlala imidlalo yezibaya.
Konke uhamba kuhle njalo silungiselele ngemfanelo. Sesilinde impumela enhle kusasa njalo sikhangelele ukunqoba ngoba ungakhangela indlela esidlale ngayo emdlalweni owedluleyo esibudlale leqembu le-Al Ahly. Sidlale kuhle okokuthi mhlawumbe kwakumele sivele sinqobe. Ngalokho-ke ngikhangelele ukuba sizanqoba kusasa.
Iqembu le-FC Platinum libe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahly elakweleGibhithe emdlalweni walo olandelwa yilo wangomgqibelo okuyimpumela elitshiye lomklomelo walo wakuqala kumncintiswano walo nyaka we-Total CAF Champions League emdlalweni wakuqala odlalwe phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Al Hilal odlalelwe kweleSudan nyakenye. Iqembu lezivakatshi linqobe le-FC Platinum nge-2-1. Iqembu le-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kusibaya sika-Group B lilemiklomelo eyisithupha. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu le-Etoile du Sahel lona lilemiklomelo eyithupha munomunye, ikanti endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Al Ahly elakweleGibhithe lona lilemiklomelo eyisikhombisa. Komunye umdlalo iviki lesihlanu iqembu le-Al Ahli lizadlala lele-Etoile du Sahel ngensonto. Amaqembu azaqeda ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya ezine yiwo azadlilela phambili kusigaba se-quarter final. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele-Botswana ngensonto enkundleni e-Papa Fields kuhlandla lesibili lomdlalo wokuthi ngamaqembu azakudlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Iqembu leZimbabwe lingena kulomdlalo livele libhekane lomthwalo onzima njengoba linqotshwe nge-5 kanya emdlalweni wokuqala odlalelwe kwele-Botswana emavikini amabili ayedluleyo. Ukunqotshwa lokhu kudale ukuba obe ngumqeqeshi waleli qembu uGasly Chibuka elahlekelwe ngumsebenzi njalo uLamton Giwa nguye osezibambe esidukwini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanjing.
Namhlanje kuwaza Friday silomculo omdumo wekwaito uMawiza wasemzini wentombane kobulawayo owethula idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi Last Number.
Angikhulumisikiwa nge ngevenekiw.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo Woza Friday. Igama lami nguMike Hove. Namhlanje kuhlelo siloMawiza, yena usanda ukukhipha idlalade elingaphansi kwesihloko esithi Last Number. Ngimsundu mina ngimnyama mina I'm blessed. Mawiza, ngiyakwamukela kuhlelo bafo, unjani?
Angishabi mina, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Tshela uZulu okunengi ukuthi kahle kahle ngibani uMawiza.
UMawiza ngifana obulawayo uphuma eMtumbane. Amequite artist from eMtumbane.
Kulezi nsuku siyabona abatsha behlabela umdumo we-hip hop, dance hall, afro pop. Kodwa wena ulokhu uqhubekela phambili uhlabela umdumo wekwaito. Kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili uhlabela umdumo wekwaito?
Ngikhule ngilaleli ikwaito kakhulu and lapho engiphuma khona yikho obekuphuma khona i-iTunes. So sisesebancane ngikhula ngaleli iTunes behlabela emagrosa. I think
I was about four. Zulugandaba as winning in Gomega Mawiza, Elo Tebza, which is easy, Machita, easy. Machita easy ingomeka Mawiza. Mawiza, awusitshela okuningi mayelana ngale dlalade bafo.
Last Number is my first studio album. Ngithe Last Number cause Last Number ngathi ipetitali islang sekazi kusho ukuthi something big yabo. Sengingamtethi into yakho le Last Number it means I something big. Idlalade lami ngibize Last Number cause I feel like it's big.
Ay, siyakuzwa Mawiza. Mthwakazi omuhle, sikuhlelo Woza Woza Friday. Namhla siloMawiza asizwe nenye ingoma yakhe uthi Chipotsotso. Ikhulumisikiwa nge-vernacular. Hayi, Mawiza, tshela uZulu okunengi mayelana ngale ngoma.
Chipototo ngahlangana naye lapho engisebenza khona. Is a soccer idol. Ngisakhula bengimbukele edlala ibhola and all. So I got to know ukuthi yena ube kwansi ukudlala emuva edlale naphambili. So khona kuyana lami kwamangalisa ukuthi Chipototo ule special gift yena. Because amaplayers amaningi esiwaziyo ungalitshwanti tholitele kwansi ukudlala emuva lidlale phambili. So mina I use that ukuthi okay, lami I can be versatile in my life.
Siyakuzwa Mawiza, isikhathi iso sesidliwe ngumangoyi, phosela amazwi akho okucina.
Ngicela uZulu weZimbabwe ezo like and support. Last Number litholakala e-Art Gallery kumculo khona la ku YouTube then la ku iTunes. Ku Twitter it's @MawizaZim, then ku Instagram @MawizaZim.
Hayi, siyabonga Mawiza ngokungena kuhlelo. Mthakazi omuhle, sesifikile emaphethelweni ohlelo namhla. Namhla kuhlelo
Oseli valeli sa mpraxetis Jeremiah kuhlelo letu la lamhlanje.